Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ka 18 kumpalakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abahleli bamaphephandaba kahulumende athi ele Herald lele Sunday Mail basuswa ezikhundleni zabo kufakwe abanye.
Angithi uhulumende uyise holder enkulu kuma phephandaba wona lawa ama media lawa. Njalo uhulumende layo vele kumele ukuthi abe le ndlela lapha angakhupha khona ilizwi lakhe. So oyabe nguye engu-editor khonapho uqhatshwe nguhulumende.
Umanisipala wedolobho lakoBulawayo uthi ukusilela kwamafutha epetulo ledizili sokubangele ukuthi ehluleke ukubutha izivi edolobheni leli.
Xa sibona sokusehlulekwa ukuthi kuqhutshwe imisebenzi ethiyeneyo egoqela ukubuthwa kwezivi njengalokho okufakazwe idolobha lakoBulawayo, yinto enzima kakhulu.
Kubikwa kulokhu kule mbono ehlukeneyo eyokuthi umsekeli kamongameli webandla le-MDC umnumzana Elias Muzuri axotshwe na ngokuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa akwenzayo kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abahleli bamaphephandaba kahulumende athi ele The Herald lele The Sunday Mail basuswe ezikhundleni zabo kwafakwa abanye. Usiza Zwayi obehlela iphephandaba le The Herald ususwe kwafakwa uJoram Nyathi. UZwayi usephiwe isikhundla esithiwa editor at large. Kuthi kuphephandaba le Sunday Mail obengumhleli uMabasa Sasa uphiwe isikhundla sokuthi syndication editor kwasekufakwa uVictoria Ruzwitso esikhundleni sakhe. Umsekeli kaNyathi eHerald sokungutitsha wona Zindoga kuthi eSunday Mail umsekeli sokunguRanga Matayire. KoBulawayo eChronicle lase Sunday News lokhu kungu Innocent Madonko kuthe Sunday News ngulimukani Ncube elokhu ezibambile. Sonke isikhathi nxa kulokudonselana kubandla lezano PF kubonakala ngokususwa kwabahleli bamaphephandaba lemisakazo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kweleMelika.
Vele angithi uhulumende uyise holder enkulu kuma phephandaba wona lawa ama media lawa. Njalo uhulumende layo vele kumele ukuthi abe le ndlela lapha angakhupha khona ilizwi lakhe. So oyabe nguye engu-editor khonapho uqhatshwe nguhulumende, so therefore kumele ukuthi akhulume whoever is there should be in line with the government's position. So imsebenzi vele iyaphela. I don't think that it should be anything that is too alarming, although siyabe sikwazi ukuthi it's an effort to control the narrative, but they are the powers that be.
Manje ke nxa sikhangela ukubana bona labo ababe besebenza ngabantu ababe semsebenzini bazithole sebengani bayasetshenziswa, ungathini wena nxa ukhangele khona?
Thina uma ungena ejogweni phela kulomfolo okumele ukuthi ungene kuwo, uyabona. Uma uqhashwe emsebenzini ule job description, uyabonga lanta nkuzoyenza i-freedom. Unless nxa sokuyi-private media lapho ophiwe khona i-freedom yokuthi uzikhulumele uzibhalele sanka. Yikuthi abantu nje jikelele kuba nzima ukuthi begcine sebekwazi i-difference between i-news ezibabenefitayo ne-news ezibacontrolayo uma nxa sokulomuntu ofakwe esikhundleni esinjalo ngoba yiwo phela ama-newspaper akhona njalo. Khona nje amanye ama-position aba yi-straight jacket ngoba uma uvele uyi-government media uta mouthpiece, is that a medium, be it the television, radio, or even electronic media, as one of these, move a regular narrative, the Lama media houses are my name, ale, maybe not necessarily mission statement, abanye they saw it with some land, but abanye, generally, so, an ukulumende needs that newspaper, if ukulumende is going to have a chance of doing anything, ukulumende needs the newspaper to disseminate, ukuthi akulume, the uzafuna editor, ozafaka, so that ukulumende akukhulumayo, yikho, abantu bazakuzwisisa, so that the program yakukulumende iye phambili.
Olunye udaba abebandla le-MDC ababefuna lulungisiswe phambilini kokhetho kwakuyilona lolu olwendaba ikakhulu amaphephandaba lemisakazo ababesithi akubaphathi kahle. Manje nxa sibona abahleli besuswa mahlayana kanje kutshengisana ukuthi vele abe-opposition bona bengakhangelelana.
Kona kuvele kakukuhle ukuba umuntu okhuluma iqiniso athuliswe kumbe akhutshwe esikhundleni ukwenzela ukuthi iqiniso kumbuthi izinto zikhanye zisenziwa ngasese ukuthi into zingabi segcekeni. Khonokho kuvele kakukuhle. Kodwa sikhangelele futhi bantu bakithi isiqokoqela into enkulu lapho kande mina ikuthi uyabona abantu ama-journalists njengani solongo izinto ezinje as long as you bring them to the fore ukuthi abantu bakhulume ngazo bekubone, I think yikho okuqakatheke kakhulu.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi sizalwane seZimbabwe esesihlala ngapha kweMelika ubexoxa le studio 7 ecingweni esedolobheni le Indiana. Umanisipala wedolobho lakoBulawayo uthi ukusilela kwamafutha epetulo le-diesel sokubangele ukuthi ehluleke ukubutha izibi endaweni ezigoqela iRiverside, Waterford, Manningdale, Selborne Park North kanye lasenzikini yedolobho. Izibi endaweni lezi bezimele zibuthwe izolo kodwa umanisipala uthi wehlulekile ngoba izimota zakhe zingela amafutha la. Ngokunjalo uthi uzazibutha ngeviki ezayo ngomvulo. Lokhu kusolwe ngabantu abaningi abathi ingcekeza le ilakho kubangela ukuqhamuka kwemikhuhlane efana le-cholera. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli we-Makhokhoba edale le-Parlamende umnumzana James Sithole.
Konke khonokho kuveza ubufakazi, obodubo, ubuzima obubhekane lelizwe ikakhulu ekutholiseni amafutha. Amafutha ayiwo aqakathekile ekusebenzeni kwezimota, ekusebenzeni kwemitshina yemayindasi. Kodwa-ke loba uhulumende edebisa esithi khona akhuluma ethi amafutha akhona anelisa elizweni. Kodwa-ke nxa sibona sokusehlulekwa ukuthi kuqhutshwe imisebenzi etshiyeneyo egoqela ukubuthwa kwezibi njengalokho okufakazwe idolobha lakoBulawayo, yinto enzima kakhulu etshengisa ukuthi kona uhulumende wehluleka, hathi nje ukwehluleka kuphela kodwa-ke akakwanisi, akalandlela ukuthi udubo lolu okwakathesi ngokwesikhathi esifitshane esilandelayo lungaqeshwa njani. Ludubo sobulu olunzima olubhekane hathi kuphela loBulawayo kodwa ilizwe lonke. EHarare khona lesithi e-Capital City siyakwazi ukuthi uhulumende uyazama ukuthi nxa kutholakala amafutha amaningi akhona esiwe eHarare esigodlweni ukuze abantu nxa bebona umumo weHarare ungani ungcono. Kodwa-ke lakho loba kunjalo kuyehlula khonokho kwenzakala koBulawayo kwenzakala ilizwe lonke osokuphakazamisa imisebenzi ethiyeneyo hathi kuphela yokubuthwa kwezinto. kodwa imisebenzi etshiyeneyo egoqela konke okudingakala ukusebenza kwamafutha.
Nxa omasipala sebesehluleka ukubutha izibi ngenxa yokusilela kwamafutha ezimota, ayisikho yini okugcine kuqhamuke khona imikhuhlane efana lekolera?
Nxa sikhuluma ngohulumende, uhulumende ulezigaba ezitshiyeneyo. Sikhuluma ngohulumende i-central government. Kodwa okwakathesi sifuna ukukhuluma ukuthi nxa abantu besizwa ukwanelisa lokwehluleka kukahulumende kutholakala kwindlela i-local government esebenza ngayo, ugatsha isigaba se-local government. Ngeqiniso, asikhangele nje imizi eminingi, imizi enjengeyabombare, imizi enjengeyabo-Highfield, imizi enjengeyemakhokhoba, imizi enjengeyemabuthweni, lapho kulokhu siminye eminye okubutheni khona kuminyane khona abantu. Ngeqiniso, ngeqiniso, nxa kuwehluleka ukuthi izibi sikhishwe, kutho ukuthi sokulula ukuthi imikhuhlane iqhamuke. Kutho ukuthi amagundwane asezaba maningi endaweni zona esezabe zibuthane izibi. Kutho ukuthi impethu, impukani ziba ningi endaweni lezo ezibuthane izibi. Osokufitha ukuthi khona kube namathuba amaningi ukuthi imikhuhlane iqhamuke. Ngiqiniso, ngiqiniso, akusoze kumangalise ukuthi sibone futhi umkhuhlane we-cholera usuqhamukile sumemetheke indawo zonke zelizwe. Qinisekile sibili ukuthi sisesigabeni esiyingozi kakhulu.
Sikhuluma nje uthi useHarare, umi njani umumo wokusilela kwamafutha khona ngapho?
Isikhathi esiningi kade senzakala ukuthi uhulumende ubezama ukuthi nxa amafutha wona lawo amalutshwana edolakala amaningi akhona bekuqakathekiswa iHarare njengesigodlo selizwe. Kodwa loba kunjalo akutshengisi ukuthi kuyaqakathekiswa. Into esijayelekile vele sivamile ukuthi indawo zonke kuyimdwendwe abantu sebetshona bemelele i-fuel. Ibone enye imota kwelinye igaraji eliduzane lepalamende, imota lezi city khona ngezama-embassy layo ilayinile. Okuhle kutshengise-ke ngathesi ukuthi umumo lo usunzima, ngoba nxa sikhuluma ngama-embassy kutho ukuthi ngabameli bamanye amazwe atshiyeneyo bayaqakathekiswa labo. Kodwa labo ungabona sebengena sebesiyahlangana nabantu bonke emtendweni yokuthi bedinga amafutha. So kutshengisa ukuthi umuntu umumo lo usosigabeni, usesigabeni esinzima-ke kakhulu.
Hello ke ngumnumzana James Sithole omela isigaba semakhokhoba edalele eParliamente ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lithi umhlangano obubizwe ngenjongo yokuxotsha umsekeli kamongameli webandla le-MDC umnumzana Elias Muzuri wehlulekile ukuphuma lesinqumo ngomgqibelo ngemva kokuba enye inkokheli yaleli bandla isala ukuthi kuphube lesinqumo esinjalo. Umzuri wetheswa icala lokuya esigodlweni i-State House lapho ahlangana khona lomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa yena uthi wayesemsebenzini. Iphephandaba le-The Chronicle lithi kube lesiphithiphithi eGokwe ngemva kokuba imuli yomunye utshekesha owagwazwa wabhubha ithethe isidumbu sakhe yayesitshiya emzini kalowo ocatshangelwa ukuthi wabulala lundoda. Amapholisa kade ezama ukuthatha isidumbu lesi aqale ehlulwa ngabantu ababaxotshanisileyo baze baphenduka sebebaningi ukuze benelise ukuthatha lesi sidumbu. Iphephandaba le-Herald lithi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usencenge odokotela ukuthi babuyele emsebenzini ukwenzela ukusiza imphefumulo yezigulane kusalungisiswa udaba lwemali. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela imilayezelo yenu libingelela izihlobo labangane kumbe ukusitshela nje ukuthi umumo unjani lapho elikhona. Inombolo zethu ngu-001-202-465-0318.
Livuka njani msakazi? Khona ngapho, hayi thina silapha eZimbabwe sisendaweni ye-Bedbridge, endaweni etshisa kumangalisa lezwe lalini. bese ngibangaliswa ile ndoda ukuthiwa nguMadema Danda ethi bafuna ukuthi presidential candidate ibe le 52 years and above. Kutsho ukuthi babalekela umfana lo uChamisa. Chamisa umfana lo wethusa amadoda besabani abamekele umfana lo for the next election contest nxa kuyukuthi bathi bona ibabusayo bayisabani ilizwe bani lizabuswa ngabokhulu thina abafana abancane sihlezi hayi bo hayi bo hayi bo.
Sanibona ne-Studio 7. Mina nje into engiyibona nge-meeting le ZANU-PF ekhona kusasa, njakula nje abantu abazoyitshilwana ngamanga kuphela. Abantu abahambe bayidlela inyama, belayela amanga eZANU-PF, bezihambile emakhaya, bezenzela into zabo, behluka nje ukujabula be-DA, iZANU-PF isipholise lokhu lalokhu lalokhu. Ngabantu bamanga labo for 37 years. Bixambile abantu amanga bethi kona ye sizenza lokhu sizenza lokhu, imali kodwa ingena ezikhwameni zabo. Abantu bezimabhela bakabafunda angazi bacabanga ukuthi kona iZANU-PF izabalethela okwamanje. There's nothing change about ZANU. ZANU is the old ZANU, they never change anything. Abantu abayekele nje ukulalela bahambe ngale bayidlenyama bejabule nje phela behluka nento ezidingeka. IZANU ilamanga kimanje. Ngiyabonga Msakazi.
Salibonani bantu bekhezi esigabeni sasemthowani umehluli Dube ngitilinjani navenseni labanye khona hapo nageli lani liyaphila limani nje izulu selinile ithi nyabuya tshela umama uthi nyabuya lapho elime
linjani basakazi nigama nguPaul Ndlovu ekhaya ngibuya eFlagos esigabeni se-1S kathi ngokuhlala ngihlala la eJohannesburg ngomsebenzi. Masikhuluma nge-Catholic isimo silalo nyaka, mina ngibona ukuzoba likhefu elizobe limnandi ebantwini abaningi engakokoma kwempilo okungakhona lamalanga, ngoba ngathi uyabheka manje izinto ziyasilela emashopu, abantu abanazimali, amafutha ezimoto, kusho nje lathi sibuya ngaphandle kusomelele ngoba awazi nje ukuthi uma ufika ekhaya uyoqala kuphi ugcina kuphi. So mina ngilibona lelikhefe elimnandi. Sizohamba just nje ukuthi ukuphela komnyaka lokuqala komnyaka isikhathi nje lapho abantu abahlangana khona sibakhuluma abantu esiyendana esihlukahlukene. Kusho nje sesihambela nje kuyabonana ukuthi nje sibonana nje nezihlobo nothi ukuthi mhlawumbe kuyathakazelela ikhefu leli ngoba hayi into ezinzima kakhulu. Imali asinazo, asazi into ukuthi manje imali yakhona ukuthi uma ufika ekhaya uzoyisebenzisa kanjani. Akusena nje into ngayo ebambeka ngesanda ukuthi uzofika wenze, awazi. So hamba nje ukuthi uzobona khona ukuthi uma ufika khona-ke kuzobe kunjani. Ngiyabonga basakazi.
Siyabonga lathi. Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, linelisa ukuthi lisithumele amazwi enu nge-WhatsApp, lingasithumela nge-WhatsApp, siyafaka emoyeni, lingalifuna ukuthi libingelele izihlobo, lisitshele nje lapho elikhona ukuthi kunjani. Inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli Donald Trump welemelika silandula imbiko ethi elemelika lilungiselela ukubuyisela ekhaya kibo eTurkey okomfundisi uFethullah Gulen ofunwa nguhulumende kamnumzana President Recep Tayyip Erdogan. Ingxenye kahulumende welemelika ilakho ukuvalwa ngolwesihlanu iviki yonale. Ngaphandle kokuba isigodlo se-White House lamalunga edale le-Senate bavumelane ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende ezomnyaka ozayo i-budget ezibalisa imali yokwakha umduli wokuvija umngcele weMelika lele-Mexico. Namhlanje silengxoxo lesinye isizalwane seZimbabwe yonkosikazi Sibhekile Sibanda oseleminyaka engamatshumi amabili lanhlanu 25 years ehlala lapha eMelika.
Ngusidakile Vanda, ngihleze Indiana Place, Indiana.
Ye, ungasitshela ukuthi usule minyaka emingaki use-Indiana khona ngapha?
25 years.
25 years, uyakuphenduka ekhaya?
Ye, bengisekhaya nje this past August.
Manje lapha eMelika usule labantwana abazalelwe lapha yini, njalo ungasitshela ukuthi imuli yakho iminjani lapha eMelika?
Hayi, abantwana bonke bazalelwe ekhaya. Umdala wabhubha ngo-2007, he was 21, and then sinabazukulu ababili, one is 4 months, 10 months.
Ye, manje nxa ukhangele impilo yalapha, ubona ngani impilo ozahluphile ulapha kumbe uyacabanga ukuphenduka uye ekhaya?
Ubuyele ekhaya akucabanga, kodwa-ke njengoba abantwana sebekhulele lapha, they acclimated to i-culture yala, so it would be hard for them ukuba babangabantu abasukayo bayeli njengoba nabazukulu sokunabazukulu. So I guess even nxa singabuya ekhaya kuyabe kulokhu kulama-roads lapha.
Manje njengogogo uyabethela ingano inganekwano yini, njalo ungasitshela ukuthi ubaphatha njani ukuze ubakhumbuze ngesiko lesintu?
Well, inganekwane ngingazake ukuthi ngiyababethela, but ngiyabafundisa izingoma, ngibakhulumise, you know, give them a few phrases azabenza bazi ukuthi abakibo bavela ngaphi.
Manje khona ukudla ke bayenelisa yini ukudla kwekhaya kufana lamacimbi lokunye okunjalo?
Amacimbi hayi akasidli, but inkobe, umfusha, urhwaba, bayakudla konke lokho.
Leke livakatshe labo yini ekhaya kumbe abakafiki abazukulu ekhaya?
Hayi, abazukulu abakafiki.
Kodwa nxa libaxoxela bona, libona ungani babona ungani yindawo enjani ekhaya, indawo angafisela yini ukuthi labo bahambe bayoyibona?
Abazukulu basesebancane ukuthi babe ne-conceptile engengeyona nje, but abantwana omdala ngeke sihambe sonke ngo-August. Ufike wakuthanda uvele useplani ukubuyeni.
Ah, kuhle sibili. Ya, manje umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi nxa wena ukhangele umumo osekhaya uqathanisa lowalapha, ungathi injani impilo yakhona?
Hayi, umumo wasekhaya ushike ihlungu isibeta nxa ukhangela ukuthi kwake kwaba njani ekhaya. Indawo eyayivele izimele, zonke izinto usenelisa ukuthi uzenze. Ngiyakhumbula ukuthi even ngesikhathi esingasifika lapha, i-US dollar iZimbabwe dollar yayi-stronger than US dollar. So nxa usukukhangela khathesi sokuflipha, kuyazisa ubuhlungu ukukhangela nje indlela okuhamba ngayo. Isifiso sami would be ukuthi kufike kupoint lapha abantu abakuka khona abathuthuke, kubuye kudlule lokho kwakuyikho khona.
Ngokubona kwakho, kuyini okungaba kubangela ukuthi ilizwe lingabi lenqubela phambili?
I-corruption. Corruption really, ngoba the financial situation ukuthi ibe lapho ekhona kubangela i-corruption.
Hayi, kuyezwakala, sibongile kakhulu. Ungavalelisa abalaleli?
Ye, hayi, ngiyavalelisa. Ngiyabonga ithuba lokuthi nginike okuyi-reporter nyana okuncane le-update nje ngezinto lapho ezenzakala njani. Isifiso sami ukuthi ngelinye ilanga sizabe sikhuluma ngeZimbabwe entsha esiguqukile yathuthuka.
Hayi, lathi sibongile.
Okay.
Baba. Alo ke ngusibhekile Sibanda, isizalwane seZimbabwe oseleminyaka edlula amathumi amabili lanhlanu, i-25 years, ehlala lapha kwele Melika. Ake sizwe umhlabeleli weZimbabwe uDecent Sibanda, wazakala ngegama lokuthi DC, yena ecula umdumo werege ekwele South Africa. Uxoxa ke lapha lentatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
UDC ukhule ethanda ukuhlabela endaweni ezijeneyo, njalo wayetshaya la marimba ethanda lokugida. ucule imphume eminingi etshiyeneyo waze wathi esesegoli wangena estudio lapho acindezele khona idlalathe lakhe elitsha elilomdumo wehlengeni.
Iye sanibonani sanibonani, igama lami ngu-DC, reggae artist kodwa elokuzalwa ngu-DC Sibanda. Mina ngiwasenkayi eMchabi, ngakhulela eMzilikazi, ngafunda njalo eMzilikazi High School. Indaba yokuhlabelela ngafakwa yilamajito okuthiwa i-KG Mafia. We had a hit track okwakuthiwa u-Asikwenzi. That kwaito track yaba famous kakhulu.
Abaculi abaningi beZimbabwe bakhala ngendleko zokucindezela imculo yabo yokuthi itholakale ezitolo. UDC kunjenje elakhe idlalathe alikatholakali ezitolo, kodwa laba bafuna umculo wakhe kuba kuhle ukuthi bathintane laye.
Iy'ngoma zona zikaphumi but umuntu ongifunayo ofuna ukuthi sixhumane angangithola ku-Facebook DC Sibanda, on Facebook DC Sibanda, and then on Twitter it's @1DC, and then ku Instagram nakhona it's @1DC. Ungithola lapho ongifunayo. Then inumber zam it's 078 573 9045. That's if you are in South Africa. Thank you.
Udabuka komnyama bambile khona le phansi enkayi ucula esemzansi Afrika emshishi emsawawa eGoli. Yiwo phela umdumo wakhe ahlakaza ngawo umdumo wamakhosi.
Abantu bona bayamukela kahle nje, just that nathi siyenza ukuthi i-appeal to the new generation and the old generation. Ama shows we do in South Africa, nokufika eSouth Africa Bonus Cafe ngithole sendaweni ye doing performances and nasezim kobulawayo also been to the Seychelles. The response is actually yoni ajabulisa kakhulu.
Ngobunzima bempilo kweZimbabwe, abahlabeleli abaningi beZimbabwe abasacathulayo kwezomculo balubhelisa eMzansi ukuyazama ukucindezela imculo yabo. Bengafika eGoli badinga imisebenzi ehlukeneyo yokuthi bathole imali yokubhadala ama-studio ukuthi bacindezele ke izingoma zabo. UDC laye uziphandela eGoli. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda. Bye bye.
Sifanda isigqibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abahleli bamaphephandaba kahulumende athi ele Herald le Sunday Mail basusiwe ezikhundleni zabo. Umanisipala wakubulawayo uthi kusilela kwamafutha epetulo le-diesel sokubangele ukuthi ehluleke ukubutha izibi. Kubikwa kulokhu kulembono ehlukeneyo ukuthi umsekeli kamongameli webandla le-MDC umnumzana Elias Mudzuri axotshwe na kumbe angaxotshwa ngenxa yokuhlangana lo mongameli Emmerson Mnangagwa. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama kumbe ekuseni njalo 6:30.